thina abantu be MDC silwisana le corruption ubusela ama adoptions ukutshontsha abantu ebusuku lokwenza i-tribalism abayenzayo le nepotism economy file ngenxa ye corruption ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sifunda ukuchisa thina thina sine emthethweni singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi sifuna abantu bafunde ezikolo namhlanje izikolo zivuliwa zange kubele ngisho ama teacher abaqala bahamba ukuyadlala nje amatope yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lemithi lamadokotela abantu balime basuthe hayi ukuqamba amanga aluhlaza tshoko okuthi thina sesithena ama military insurgency lokho ikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le international world kayibuye ize kwenza i-study or esingathi i-commission baze kuzwisisisa kuhle ukuthi kambi i-MDC njengoba yona ingala ngitsho lesikhali nje lesisodwa sesithenwa ngubani i-international relations le-international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele i-coup asiyithathi asiyifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathela umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancube lo uyethusa ngoba igugurahundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithini ngalokho
ithumba selizabhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kule mkenke emithathu eyabalisanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hatshi lokho esikupho ngukubona mahlaba ezulu qinanini kodwa impilo iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu bayilandzelele ngoba baza kubelithusela bafaka izinto eziningi abantu babotshwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya i 50 brigade bahlanela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephonguqunywa nje ngamakhoti e-RA Rhodesia Front ositshela siyaliqinisa asifuni dlame lingathatha umthetho liwenzo wenu lina enzanini into zonke ezikuconstitution ezekudemonstrata ezokupetitiona ezokugos law ezokwenza ama-strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshentsho lani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingalawo.